Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olambulela kustudio 7, ngolwesithathu mhlaka 30 kuMfumfu 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Kanye ngani i-reserve bank ewokathi isebenza njengebhanga nabantu abalutshwani abasebenzi ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-reserve bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli ke livalwe kancane.
Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-reserve bank elithi lizakwethula imali entsha kumaviki amabili azayo.
So manje kathesi abantu zindwendwe zodwa, abantu vele isiminye eminye, akwazakali ukuthi bazayikhupha yini. Okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina behlalela ikhisimusi khona lapha koBulawayo, kanti nengibelifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya.
Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrolo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, kuhlangene lezokudinga imali emabhanga. Abasakhulayo basemadolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kunhlelo zabo zentuthuko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MTC selisole inyathelo elithethwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo ngendlela yokuqeda uhlupho lokusilela kwayo. Embikweni eliwethule namhla, ibandla leli lithi kusukela ngomnyaka ka-2017 eZimbabwe selisebenzise imihlobo yemali emihlanu okukhomba ukuthi uhulumende kalalwazi olujulileyo ngenhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Usiba lukhulu waleli bhanga mnumzana John Manguti ayizolo wethule umbiko othi uza kwethula imali yesilinganiso sama $2, $5 kanye leyama bond note okuza eyamatshe okuza setshenziswa ndawonye lama bond notes evele ikhona. Kodwa ibandla le-MDC lithi kufanele kulungiswe umnotho welizwe kuqala njalo kuqedwe inkohlakalo ekhona elizweni ngoba umhlaba kaumthembi umongameli Emerson Mnangagwa nomphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli ngikisana phakathi kwamnumzana Ncube lomnumzana Mangotya ukuthi imali ezalethwa intsha kumbe hayi. Umnumzana Nkululeko Sibanda wesikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC uchasisa okuningi ngalolu daba.
Ye, udubo olukhona ngalokuthi uPresident Chamisa nxa ekhangela iy'nkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi khathi vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi nakeni wodwa. Njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha akudala le-Parliament ku-committee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe. Kukhanya ngani i-reserve bank ewokathi isebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe. Ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-reserve bank kufanele ihlubule kwakatha ngoba ibhanga leli ke livalwe kancane. Kusakhangelwa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlabezulu weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso ukuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezimithiyo. Bathi ama-bond zaso zatshiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one. Umangutya wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzatshiya umsebenzi kwenzala azangatshiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi bajontshela abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US wakhanya ukuthi bangamasela amakhulu. Eminyakeni odlulileyo sebenike undoda othwa nguDark Grey owesakunda imali eyedlula 1.9 billion. Khona kwakuphuma egceni ukuthi bayisangaphi bathatha kwaswelakala i-2.9 billion. abakhuluma ukuthi ivela ngapi. Okwethusayo kakhulu engazi ukuthi kathi uzekwazi weZimbabwe uzavuka nini ukuthi abone ukuthi hayi lokhu phela ikudlala lamadodzi ilanga lesemini.
Kodwa lanxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokho kungacaci ukuthi njoba kungani kulokuphikisana ukuthi imali enja uqobo kumbe hayi.
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le Reserve Bank ngoba amanga khona makhulu. Ubuselo bukhona bukhulu buye service abuye tools. U-president bekhuluma laba u-parliament izolo. Bebemtshengisa sebekutholile ukuntontsha ukuntontsha kwezimali okuphuma lapho kuye tools.
Lo mnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla le-MDC sixoxela eseHarare. Iningi selivezwe imbono ehlukileyo ngokuza kwemali le entsha udubo lokusilela kwayo emabhanga ikakhulu idola leMelika ukuqansa njalo nje kwentengo yempahla eyokudla neyamafutha ezimota. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Khululekile Sibanda uthi abafuni ukubala inkukhu ngokubala amaqanda bazabona ngamatsiyane esecacadiwe.
Ngasifuni ukubala inkukhu ngokubona amaqanda. Ungabona amaqanda enkukhu eyi-20 usithi nginenkukhu eziyi-20 kwazi nganathi yaza cacada wonke. Sizabona ngamatsiyane esezele. Sesikhothi ya sesile nkukhu ezingaka. Hatshi lokho okusemoyeni esingakwaziyo. Angangutho. Kunenga kulu, kukele pakati wa umbuso na lewe zibaku. Kaba pume bachie, aya antwana bangene babusi.
Umnumzana Sibanda uthi usehlalele evalweni ngoba engathembi ukuthi imali yohlobo lwebond izasala ithenga.
Kanti ungazi kumbe izaba amaphepha azatshiswa yini. Ngoba kunje kathesi inama cardbox kakhona, angazi imali. Ngathengisa inkomo ezingu-30, inkomo zenezo, ngathi ku-66 sihambisa imali yamebank. Amalanga amathathu elandelanayo, kodwa ayemasasebenzi. 30 inkomo, well fed, kansakwazi ukuthi ngizakwenzani ngayo. Ivese ingebe kuya ngobubi, ngenxa yombuso wethu lo.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Lucky Chuma uvumelane lo Sibanda ethi kaboni ukuba imali entsha ezadindwa nguhulumende izadala umehluko kuZulu.
Imali le abafuna ukuthi bayilethe entsha angiyiboni mina ukubana izasisiza ngokubana khona. Uma ubhekisisa indawo enjengebulawayo abantu abalamsebenzi leyo mali mayifika iya straight kubosiphatheleni yibo abantu abazabe bele mali leyo entsha. Uzathola lokuthi emabhenki leyo mali iyabe ingekho isigcwele kubosiphatheleni. Akusizi lutho. Into esikhala ngayo nje kuphela thina abakobulawayo yikubana kungabe abantu bengathola imisebenzi besebenze and le mali itholakale emabhanga. Yindaba ekhona lapho.
Izolo usiba lukhulu webhanga lesizwe uthembise ukuba usezadinda imali entsha elakho ukuncedisa leyo ekhona ezweni kulandela ukusilela kwemali emabhanga lakuZulu kodwa eyebulenjini inengi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Indwendwe zabezimota abadinga amafutha epetrol le diesel ziqhubekela phambili edolobheni lakobulawayo kuhlangene lezo kudinga imali emabhanga lapho abantu abaphiwa khona imali yamatshe engaphansi kwekhulu lamadola ngeviki.
Umnumzana Mandla Chuma, isakhamuzi sakoBulawayo, usola kakhulu ukuba imali etholakala emikambo yensitha ngoba emabhanga ingekho kanye lokuqansa kwentengo yempahla lokudla emavinkilini.
Ngithi lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu lapho sikhangele ikhefu lekhisimusi lapho abantu ababe befuna khona ikheshi ngoba abanye bayefuna ukuthi bagade amabhasi emakhaya okubhadala khona ikheshi okungalayikho ikheshi okungalaswiping. So manje kade sabantu zindwendwe zodwa abantu vele isiminye eminye akwazakali ukuthi bazayikhupha yini okusho ukuthi nxa imali engasatholakalanga abantu bazagcina bedlalela ikhisimusi khona lapha koBulawayo kanti nengibelifisa sibili ukuthi khona liye emakhaya. Ngakho sithi uhulumende ngabuyazama sibili kumbe kukhitshwe namabhondi lawo ngoba yiwangana asilethele uhlupho.
Unkosikazi Sanelisiwe Hadebe laye uhlaba omkhulu umkhosi ngokuqansa kwentengo yempahla lokudla ezitolo kanye lokusilela kwemali.
Hayi, intengo sezicanse kakhulu vela kusathengeki, uyazihlupha khona ukuthi siza kudlani ngekhisimusi ngoba ama-prizes sokule prize ye-USA sokule prize ye-bond abantu vela ama-queues agcwele balayinile abantu badidene vele i-prize yempahla vele abantu bayakhala ukuthi abantwana bagqokani konke kuqansile.
Umnumzana Love Momoyo okumsebenzi wokuthengisa amaluba koBulawayo uthi ibhizimusi idonsa nzima ngalezi nsuku.
Ukusileka kwemali sokusaffectile sibili kakhulu kazi ngoba vele asisakwazi lokuthi sibambe ngaphi sithini kubusiness ngoba abantu babuya lebhondi. Ibhondi nxa ulemukela uzithi uyangena ezitolo ezinye alisebenzi. Ibhondi bavuma kuphela ema-supermarket. But when you want ukuthi uthi uyathenga ezinye izinto ibhondi kabasasivumele. So it's like sekufana lokuthi abantu zisebenzele ukudla kuphela. Ngoba supermarkets are the only people abavuma ibond. Ungathi uhamba kuma-hardware uthi athi samende bazokutshela nge-US dollar. Uthi athi ufuna insimba utshela nge-US dollar. Whatever ufuna ukukuthenga bakutshela nge-US dollar. Whereas US dollar ngona kasilitholi. So thina besicela sikuthi uhulumende nxa enganceda isincede isizwele njengabantu bayo isikhiphele leli bhondi yalifakayo ngoba ibhondi leli selisithwalise nzima. Ngabuyeza sibili siki sibisakhele upresident ngokwakhe ukuthi sicela asikhiphele ibhondi ngoba ibhondi selisilimazile asilakwanisi lokuthi siphefumule nxa ebhondi.
Isimo somnotho simi manzonzo ezweni, amabhanga awala mali osekuthiye abantu bedideke ingqondo. Amafutha ezimota lawo aqhubekela phambili esilela inengi seliphephela emikambo yensitha. Uhulumende uhlala ethembisa ukuba udubo lokusilela kwemali, amafutha ezimota lokuqansa kwentengo yempahla kuzalunga kodwa uZulu uqhubekela phambili ebhekane lendubo lezi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo basedolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende esedevolution fund iqondiswe kunhlelo zabo zokuthuthuka indlela. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le eGwanda.
Iningi labatsha abangena umhlangano oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust baveze ukukhathazeka ngendlela limali yabe ngayo besithi izakhamizi kumele zitsho ngokwazo ukuthi limali kumele isebenze ziphi inhlelo. Unkosazana Zanele Nyathi uthi indlela limali yabe ngayo iphiwa ama-council idala ukuthi inhlelo zisuke ema-ofisini zisiye ebantwini kulokuthi uZulu atho lokhu afisa kwenziwe.
Sikhuluma nge-devolution thina as iGwanda ngaphandle kumele ngama-resources ethu esilawo sikwazi ukuzithumela imali zezenzo sibe sesale such a percentage ezihambisa ku-central government lezo zinto zesizimanejela inama-resources uyabe sesiphiwe kwazi-powers ukuthi as imathebeleni south we come up with a division ekudevelopheni i-district.
Lombono ugcizelelwe ngosakhulayo obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-CYDT umnumzana Norman Ndadisi othi limali kumele isetshenziswe mgceke.
Imali zakhona ngezani njalo zijongene and leyo mali nxa ibuya ikhangelele ukuyenza ngapha amaprojekthi ninjengoba kathesi. So asikwazi ukuthi njengezakhamizi ikanti yitho kumele sibe le mbono esiyifakayo towards ukuthi besingakhangeleli ukuthi imali le ebuyayo for i-devolution eyifakwe kubhajethi ikhangeleli ukuthi iyenza lokhu nalokhu kwi-province.
Umeya wedolobho leGwanda umnumzana Jason Mazale ongenele umhlangano uveze ukuthi umasipala weGwanda waphiwa imali engaphezu kwesigidi esisodwa samadola $1.566 million esetshenziswe ukuqedisa ukwakha itanka lamanzi esibizi Cop.
Imali leyi nxa yenela ayihambi emazwini amazi abekhona leyinye futhi zasuka ekumenseni kuwater infrastructure. So it was to see kakhulu ngendaba yamazi ukwenzela ukuthi siqedelane nabantu abantu eGwanda ba sile ngoba sesikhala kakhulu namazi.
Umnumzana Thulani Moyo isikomiti eGwanda uveze ukuthi balokuthuthiseka ngendlela umasipala weGwanda asebenzise ngayo imali. Umoyo ukhuthaze umasipala ukuthi asebenzelane labatsha ekuphumeni lenhlelo ezizathuthukisa impilo yabo.
Abantu bonke bayanikwa ithuba lokubana baparticipate kuplanning zentuthuko zabo. I-citizen participation siyayiqakathekisa kakhulu nxa sisenza inhlelo zethu zentuthuko. Ama-youth a-special group okuyabe kumele ukuthi imbono yabo bayilalelise kakhulu.
Laloba urhulumente wabela umasipala weGwanda imali edlula izigidi ezine zamadola $4.7 million phansi kohlelo lwemali ezabelo nemali abakayiphiwe yonke ngoba ibuya ngeziqephu. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Luyalandela uhlelo le-Life Talk lamhla siyabe sikhuluma ke ku-Diaspora Forum khangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ukuthuthukisa umnotho ekhaya. Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele child libikwa ukuba kalisenelisi ukuthi lenzele umhlangano omkhulu wokuguqula umkhathi kwezomnotho we-Asian Pacific Economic Corporation ngenyanga ezayo kaLwezi ngenxa yabantu balelo lizwe abalokhu betshengisela besolwa ukukhezwa kwendleko yokugada isitimela ngokune ekhulwini. Abantu bakwele Iraq bangene esitaladeni betshengisela namhlanje beveza ukukhonona kwabo ngokuqonga kwesilinganiso sabangela msebenzi lenkohlakalo ekusebenzeni kweziphathamandla zikahulumente lanxa lelo lizwe linothe kakhulu ngamafutha ezimota. Namhla kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe sikhuluma lomnumzana Innocent Ndibali osehlale kweleBhilithani okweminyaka edlula elithumi lahlano. UNdibali utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi impilo yemazweni inzima ngoba kungelabo omalume labo babakazi abaphathisa ngesikhathi sobunzima.
To be honest, impilo yase Britain or overseas is actually harder than impilo yase Zimbabwe. In the sense that ukuthi nxa ukhangela i-social environment whereby ukuthi abantu izihlobo ukuthi nxa ulodubu uyakwanisa ukuhamba kobabakazi, uyakwanisa ukuhamba komalume, eBritain akukho konke lokho. So abantu bahlala bebodwa, abantu bahlala isikhathi bengela abantu abakhuluma labo. That's why uthola ukuthi abanye abantu bazibulala, abanye abantu bagcina amanye ama-difficulties.
Ye, kodwa nxa sikhangele yona le impilo oyichoyo ubona ungani banengi yini abahlala khona ngapha abavela eZimbabwe abathi bona bahlezi kahle bayenelisa kungela ubabakazi omalume lokunye okunjani?
Abalutshwani kakhulu abantu abahlezi kahle lapha eBhilithani. Why isitsho njalo? Ngoba mina i-profession yami vele kade ngingumuntu osebenza kuma-social services, kuma-local government, sebenza labantu kuma-community. So sengilokuhlangana labantu bekhaya in different settings. So niya understand kakhulu ukuthi abantu bakithi badubekile and nxa usuku compare lokwekhaya ukuthi hayi nxa ungela sawudo uyakwanisa ukugijima ngale kodwa abantu lapho umuntu uyaswela izinto nxa kuyukuthi ikakhulu bengela recourse to public funds bayastruggle kakhulu njalo mina ngiyi-service provider at the moment, so I'm providing my social services now as a business owner. So ngila kukubona sibili ukudubeka, ngiya employ abantu and so on. So uyabona ukudubeka kwabantu from the sense that abanye abasebenzi, abanye basebenza kodwa imali zakhona zanele.
Ngesikhangele ukuhlalisana bakhona yini osubabonile abasuka ekhaya bechadile kumbe bethandana bengafika khona ngapho umumo ubehlukanisa
banengi kakhulu bakithi imchado yabantu siphelile and iphela ngokuthi abanye basuke bengabantu abathandanayo abalokuthembana kakhulu kodwa lapha ngomumo ola omunye secina esebenza ebusuku omunye esebenza emini omunye esebenza amashista achene nochiana ugcina kusenza ukuthi abantu bengasela i-connection between them. So begcina sokulokuhlukumeza nomunye sedinga omunye umama ngale, omunye edinga ubaba ngale. So imizi igcina ichitheka. Okunye yikho khona kuyana ukuthi because environment yakhona vele is an individualistic state engapromoti i-social participation. Ingani yaseparate abantu. So abantu lapho abanye bafika bethi ha mina sengiyi-more independent ngiyaholo kuyimali kwami ngiyakwanisa ukuyathola indlu yekhansila ngikwanisa ukuhlala ngedwa so kugcina kusenza ukuthi abantu bengabi lokuhlalisana kuhle so sebebaningi abehlukeneyo kukati kade bebuye bebonke bebambene lawo amanye ama-pressures awama-professions amanye webhay ukuthi abantu bakithi bagcina be-subjected to amanye ama-unfair dismissals or beba abantu kusiba la macala okuthiwa ye uzibani bani kade khombisa uzibani emsebenzini kumbe uzibani bani kade engani ukukhulume enye into engahambanga kuhle omunye umuntu so umuntu egcine exotshe umsebenzi so nxa efika ngikhaya laphana akusela kuzwisisana so into lezi nazo ziyadestroy ama-families
Lo mnumzana Innocent Ntibali isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eNgilandi.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Ibandla lemthwakazi Republic Party selikhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zingagoqi izandla zisekela ilizwe labo libulawa ngukhulumente webandla leZANU-PF uBenedict Nhlapho siphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Kukhuluma emhlanganweni webandla lakhe wokukhankasa okuqhutshelwa eBerea Park eJohannesburg, umkhokeli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo uthe akekho wathi ngokufica kudliwa izibiliboco kumakhelwane abesekhohlwa ngakibo. Uthe bafuna abasemazweni babe le ndima abayidlalayo ezimpini eziliwa yi-MRP ekhaya kukoqela ukulwa nokuncindezelo kwelemandebeleni, ukuthiwa ngaphandle kwabesindebeleni abafuna ukufundela kuba ngomongikazi nokuvalelwa kwabo phandle kwamathuba omsebenzi.
Sine more than 2 million people abantu bakithi abavele emathebeleni ethu bekunyezwe ngurhulumente weZANU-PF. So sibalandile nje lapho egoli sizobakhuthaza ukuthi hayi kusamele sibuyele ekhaya siyolwela umhlabathi wabokhokho bethu lapho konke okungumnetho wethu sokuchetha ngabanye abantu. Sinibandla le-MRP sizoqhubeka sibalwela kodwa sikutshelayo ukuthi basixhase nxasisasebenza ngale khaya.
Ubona ngoqoqo kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa uMnumzana Absalom Sibanda uthi zonke izalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe zilomlando wokulungisa ezombusazwe lezomnotho ekhaya. Umnuzo lenkuthazo ye-MRP chaye kwazwela kwabaningi abafana lomnumzana Richard Moyo odabuka ePlumtree. Umnumzana Thulani Sibanda odabuka eMzinwane esigodini layo becula culo linye ngemva komhlangano we-MRP.
Basically njabule kakhulu mina ukuthi i-MRP ikwazi ukuthi ivule abantu indlebe bavule amehlo bathi kanti okwenzeka nokuzokwenzeka in-future. Ezokufisa singumthwakazi ukuthi bayithathele phezulu lento ukuthi bazame phela ngamandla wonke ukuthi bayifake phambili zonke izinto abazenzayo bayitwa bayithulise sikwazi ukuba nokukhokhela okuqondile nalokuzilaaaa.
Ibandla le-MRP likhuthaze uzulu ukuthi angakhohliswa nguhulumende weZimbabwe othe ngokubulala ilizwe usekhala ngeziteso zomnotho, kodwa bona balwise ngokuphindiweyo inkohlakalo nombuso ochaphaza amalungelo kwaZulu. Ngalesithuba seBenedict Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Imhlathulo izindaba yithe zemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba minwe embili yedlalo yesigabeni seCastleaga Premier Soccer League namhlanje emini.
Iqembu leBulawayo Chiefs sikhuphuke lahlala endaweni yechumi lantathu engalaneni yemiklomelo ngemva kokunqoba elikwenzele Mushawani Stars le miklomelo ngamachumi amathathu lowodwa. Abahlohlele iqembu leBulawayo Chiefs nobabalisa uFrancis Atsu yena olitshayele emambuleni kabili kanye loFarao Matare. Iqembu leChiefs lisalelwe imidlalo yesithupha kumkhankaso walonyaka wePSL, njalo umqeqeshi walo uThulani Sibanda uthi imidlalo kayisoze ibe lula.
Very tough.
Akukho lula, kodwa abafana bethu bajwayele ukudlala ngamadlabuzane nxa bedlala la maqembu amakhulu. Ungakhala lo mdlalo wethu wengezi sadliwa, kodwa sidlala kuhle. Okokuthi imidlalo esibhekane nayo ayikho lula, kodwa awulaqembu esilesabayo.
Ngaphezu kwengalane, iqembu leCapes United selikhokhela ngemiklomelo emibili kuphela ngemva kokuba libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Herentals, njalo selile miklomelo ngamachumi amahlanu lowodwa. Ikanti ele-FC Platinum lihlezi endaweni yesibili selile miklomelo ngamachumi amane lathoba munemunye. Iqembu le-FC Platinum linqobele ingezi Platinum Stars nge-2-1. Endaweni yesithathu kule qembu le-Chicken Indlona elinqotshwe nge-2-0 iqembu le-Arabia City, lalo elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Komunye umdlalo odlalwe namhla, iqembu le-Manikata Diamonds libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Dynamos. Imidlalo yeviki lamachumi amabili lathoba mnembili yaqhubekela phambili kusasa, lapho iqembu le-Highlanders lizemukela khona eleyada enkundleni ye-Papa Fields. Iqembu le-Black Rhinos lizadlala lele 10-1 enkundleni ye-National Sports Stadium, kuthi umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu le-Triangle lele-Wange udluliselwe phambili ngoba iqembu le-Triangle lilungiselela umdlalo walo we-CAF Confederation Cup elizawudlala ngesonto leqembu le-Mwadibu elase-Mauritania. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesila zokuhlelo lwanamhla. Ibandla le-MDC selisole inyathelo elithethwe libhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe elithi liza kwethula imali entsha kumaviki amabili azayo. Indwendwe zabezimoto abadinga amafutha epetrolo ledizili ziqhubekela phambili edolobheni lakoBulawayo, kuhlangene lalezo ezabadinga imali emabhanga. Abasakhulayo edolobheni leGwanda bathi bafuna ingxenye yemali eyabelwa izabelo phansi kwesikhwama sikahulumende se-Devolution Fund iqondiswe kwinhlelo zabo zentuthuko. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.